sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela mthakazo omuhle kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe, kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe, ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana, kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamtshina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso nje okuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi umnotho weZimbabwe unakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini, i-10% ngomnyaka, alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley, yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls, lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo koBulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamtshina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamtshina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamtshina ye-Fast Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamtshina namuhla. Usharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. Umnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolosi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ocine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe, kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe, ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana, kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho, ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina, kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena, kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe, isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke kumele zona lezi yandawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo.
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha eNcube, kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko, kumbe ngumuntu obeganga nje ongela khono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo?
Akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomo, kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje. Kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe, ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana, kuyamiswa yonke into, amapholisa akhangele. Sikubona noma ngaphi, kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent, uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu, kuleyandawo kulokuthi, kuyamiswa yonke into ekade ifanele yenziwe, ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu. Ngakade kufanele kube lomhlangano uyamiswa lawo, nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa, nxa kube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa, kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile. Kayikho leyonto ukuthi liqiniso kumbe siloqiniso, yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Embikweni eliwethu lenamuhla, ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lazise ukuthi umnotho weZimbabwe ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini, i-10% ngomnyaka eminyakeni elitshumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engasaguqulanga izenzo zakhe, umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu, i-mining, alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli, njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million. I-World Bank ithi njalo eleZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika, lisedlulwa kuphela i-Argentina emhlabeni jikelele. Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko we-World Bank.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10%, bamthole njani ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqabuleyo zingacontribute 2% equally to a growth of 10% every year. Although siyavumelana labo ukuthi if we correct that, we will have definitely an economic growth in Zimbabwe, very positive. Ngoba economies azikasawukusebenza ku-strife. Ngakhayela kwezokulima, we have challenges like now. Zimbabwe is an agro-driven economy And now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to pay to go back into the food next year. They will need to be helped. And some of these mitigation effects, as ever, as John Kulumend, is a cause of challenges in terms of managing debt, national debt, and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So there's a challenge. To implement some of these things that have been put forward by World Bank in a space of 1 year or two, especially given what we call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso zeWorld Bank izixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo. Kodwa lanamhla lokhu uhulumende kakazilandeli, kuyini okuhluphayo?
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili, kulobu gwelegwele, kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi isikhathi lalo mumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithanda abasebenza imali, abasebenzi to produce anything, abasebenzi to provide any services, but basebenza imali, playing around exchange rate. Arbitrage, nxa sithi arbitrage sikhala ukuthi uhulumende uthi rate ile, kodwa nxa siyathenga phandle irate liya, okuyigebhu kokanayikho kuthiwa yi-arbitrage. Kulabantu abaphila ngakho, abalesifiso njalo abakhangeleyo ukuthi kube into eyenzakala ngosuku ngensuku.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho, sixoxe laye ekobulawayo. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana Persistent Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona babaChris Gande ngolokuthi mhlaka 11 March kuyimanje ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngama-co-chairpersons ubaba uThembisani Mpofu Mfulo Ngatshilami siyabe sitshengisela koBulawayo from eSpeed Hall sisiyafika eMhlahlandlela ngodaba lweGugurahundi. Asisoze sitshengisele koBulawayo kuphela, sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balenhlelo ababeziphethe abaseBotswana ngatingathi. So in udaba lweGugurahundi thina sithi se-genocide. It was a genocide and asingeke savuma, sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lweGugurahundi luphathwe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama-international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo ezi-responsible for preserve our cultural values and order. Atesa kula Zulu, izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu lime lizwe. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathethelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lweGugurahundi. A case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice. according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapolisa njalo nxa kuyukuthi aliphiwanga leyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo ukutshengisela lokho.
Sibanikile inotification amapolisa ukuthi lesikhiye. Amapolisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo naleyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami. Thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela umhlaka ube kwazi ukuthi nanga umbulali ufuna ukuzithonisisa, nanga umbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So as into as a public part thina we remain resolute and adamant that wonke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama consultations lawa azenzwa ngama chief bonke abantu bazaphelela ema so the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegugura hundi. Indaba yegugura hundi umnangagwe uyakwazi lapho efuza ukuthi ithephe khona, uSidney Sekramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithephe khona, wonke umuntu kwayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be heeded by traditional leaders. Abahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini lolu daba ngele it was politically motivated. So ama chief bengangena endabeni yona le. So nithi balaleli, umbhuqazwe igugura hundi was a genocide and akula muntu ufuza ukuthi esithonisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. KwezeMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley yena uselamavoti angamachumi amabili lane 24 delegates kuma primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans. Kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole amadelegates edlula inkulungwane 1215. Phakathi kwamadelegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuzaqhutshwa ukhetho kuzigaba ezilitshumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza ngqikilana loza khokhela kubandla lama-Democrats umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe, ngoba akafuni ukuthi uTrump aphonge ungena njengakhona lokhu. Lalela kuhle ukukhuluma kwakhe, uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump. Njalo ngakhangela nangendlela abamnika ngayo imali, kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo. So uzaqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la. Ngibona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakala ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yoku kusekelana lo Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngiyonqobile ukuthi ngayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambana. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama Republican. Usekelwa yiparty yakhe eyodwa ngaleyo. Ila kungaziwa ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kula ngaphambili kuka Nikki Haley. Bakhona abantu abaphikisana naye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo wama Republicans othiwa ngama conservative wodwa lawan. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe lenhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi nasozanqobe mina umhlaba wonke.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Iparlamente yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2023. IMelika yamukela ivoti yeParlamente yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kaZulu njalo ilebutho eliqinileyo elinombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lo intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe, umphathi intambo weMelika obona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iParlamente yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kulinhlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuya bukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden bambana kwabantu beUkraine bephikisana leRussia lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye namazwe eEurope ame leUkraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yiRussia kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi iUkraine yenelise ukuma iqine kwezebutho kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminingi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona ukuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi ubezama uwekela. Njalo okwenziwe namuhla iParlamente yeHungary okuveza lokhu. Ocebisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla okwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Bitchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Uhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculi weAfrofusion ubutho lezwentini yena ocula ekobulawayo. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda.
Jalukuzazisa, Elizabeth uzelo 1994 eluveve obulawayo wahlala ekhaya eIrisville obuye njalo kobulawayo ezongena esikolo
ngafunda eRose Camp ngaqeda ngafunda eSt Columbus ngafunda eBhasi ngakhula kunjalo ngikhulela eTsone Groove ngikhuliswe ngumama umama omdala kodwa nguye umama vele ngimaziyo umama washona ngo-2003
Uze angene kwezomculo obutholayo kukhona abamenza kuba lomdlandla wokucula
umculi wase South Africa ocula nje yona le abayibiza ngeAfro Soul nguye owang inspireyo kakhulu ngacina lami ngithi ay ithi ngithathe le indlela eyokuthi lami ngicule imusic ngaqalisa ukubhala izingoma ngarekhoda ngo-2019
umculo wezolaleleyo ngokabutholezwe kho uthiwa yini umculo wakho ntini
ngicula i-afro fusion obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo ngile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama
Singakavali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngani njalo bangaxhumana nawe ngaphi
umculo wami utholakala kuma-digital platforms wonke ku-Facebook page ngobutholezwe ongalandelwa yilutho then i-Facebook account ngobutholezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi ku-Twitter ngobutholezwe _ZA ku-Instagram ngobutholezwe _ZA ku-YouTube ngobutholezwe iwa ma handles wami lawo
umdumo yiwo we Afrofusion umculo muye obutholezwe obekunguye esikwethiselayo kuhlelo uza uza Friday mpelatho nemnandi ikamera mi Ezra Jesus Banda
Awusuka madoda utholezwe ntini ehlabelake kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umongameli yamasoni mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithumu umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka. Uhulumende engalandela izixwayiso likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.